Well, ama-Republican okuyiwona ale majority ku House of Representatives yiwona alelungelo lokuthi akhethe usomlomo wedale le-Congress. Bona ngokwabo ababambananga, sabona even ivoti yokuqala kuvotelwa uMcCarthy bavota kayi-15 besehluleka ukuthi bavumelane ukuthi uMcCarthy nguye abamfunayo. Then sibone after ukuxoshwa kwakhe uMcCarthy bezama amanye ama-Republicans afana labo Jordani, labo Scalise, bonke labo behluleka ngoba ama-Republican awabambananga. Okunye futhi esikubonayo ukuthi i-influence ka-Donald Trump inkulu kakhulu ku-Republican Party yanamhlanje. So abantu abaningi baya ngokuthi u-Donald Trump ufuna ini ngoba besazi ukubana ama-constituency members abo amaningi baku-campu ka-Donald Trump and therefore ukuthi bathole ama-votes makuthi isikhathi sokuvota sesifikile. I-record yona leyo ukuthi ubudlelwano babo lo Trump bukuphi lendawo buzo-affecta ukhetho lwabo. Ngakho-ke that's why sibona besehluleka ukuthi bekwazi ukuthi bavumelane. So ukukhethwa kuka-Mike Johnson lo omusha owase-Louisiana kutshengisa ukubana I think ama-Republican agcine bona ukuthi hhayi ngcono-ke sivume sibambane kulolu daba kubekele phambili ngoba umsebenzi we-house bebezoplenywa kakhulu if i-house ingasakhona ukwenza umsebenzi wayo, especially kuma-bills azayo la afana lo ukureza i-debt ceiling. Siyazi ukuthi mhlaka November 17 iya-expire i-debt ceiling, bekuzonidakala ukuthi kube lo speaker ukwenzela ukuthi ivoti lenziwe. Singathi nje umsebenzi we-Congress ubumile ngokungabi khona kuka-speaker.
Yena umnumzana Mike Johnson lo okhethiweyo ubona ungani ngumuntu ozenelisa na ukuthi aqhube khonoku kade kusenzakala ukuphathisa amazwe afana le-Ukraine kunye le-Israel?
Irekhodi ka-Mike Johnson makusiya odabeni lokuphathisa i-Ukraine ayikho nhle irekhodi yakhe. Ngumuntu osevote I think kulama-vote amathathu adlulileyo lapho ade bevota khona nge-funding. Siyazi eyokugcina i-300 million ivote ade belayo e-Congress uvote u-Johnson uvote against ukuthi imali le ithunyelwe e-Ukraine. So yes, sikhangelela ukuthi kungaba yi-problem enkulu kakhulu ma kuzobuya isikhathi sokuthi kuvotwe ekuncediseni i-Ukraine. Ngingazi njalo ukuthi ma kusiza ekuncediseni i-Israel ukuthi umi kuphi u-Johnson, kodwa siyazi ukuthi ekuncediseni i-Ukraine ngumuntu obengathi akasupporti ukuthi i-America iqhubeke incedisa i-Ukraine ngezimali ukuthi lwisane le-Russia. Kodwa simzwile ma ikhuluma labentatheli bendaba esithi kuqakathekile kakhulu ukuthi u-Vladimir Putin engawini kumpi yakhe le ayiqala le-Ukraine. So makuyukuthi uthi u-Vladimir Putin akumelanga awine, silethemba ukuthi kusho ukuthi masokufika isikhathi sokuthi i-America isupport e-Ukraine ngezimali, u-Johnson uzovota kahle ukwenzela ukuthi lokho akushoyo ukuthi uVladimir Putin akumelanga avunyele ukuthi awine kufezeke.